Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Lingali vuka njani zulukandaba. Bolamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 29 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho lwegogwe kaBuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Kese ngicela ukubana ke isapotleti yaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sifuse from khonapho siya phambili phakamise-ke uzulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolo lokukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ngeviki ezayo bathi ibandla le-ZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni, wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance, wacatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe kaBuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla le-ZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727, kuthi umnumzana Costin Mugudi owebandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi sihlalo esasivele singesebandla le-ZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe yibandla le-ZANU-PF sikhwelile kulaleso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Ke sizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube we-Studio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Thina njengetipu sifuna ukubonga ama-citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana sekhampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke isapotleti yaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili phakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakweminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo yena i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le-free playing field. Kuyinto-ke okanye silungise for indaba yama-reforms, sikhuluma-ke labantu basesadini le-African Union ukubana nxa siya ukhetho luka-2023 kulungise-ke indaba zama-reforms, ikakhulu indaba yokuthi kube le-more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi kungaba nabantu ukuthi abakwanti ukuvotela more than 1,400.
Ye, ibandla le-ZANU lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona. Liyakhala
liyazakala, amajenali athaywa, abantu bethu balinyazwa. Asonto yokukhalakhala into esegqekeni. Ubani iZANU-PF nxa isifake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela, yikwenza kwabo. Siyabazi kusukela 1980 besebenzisa i-violence against their opponents, baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu, bangena 2008 bebona betshaya abantu, long sleeve, yikwenza
manje lizakwenzana ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu?
Siyaphambili sadeclare sengamapeace ambassadors ubana kulungisa indaba yokubana ke abantu bethu ke ebikelwe ikakhulu ke emaphandleni.
Yini la amapeace ambassadors?
Ngabantu bethu ke azabe bethedise ukubana ke kube lokuthula njalo ke lokubana ke izandu zethu ingasebenzisi violence emakhaya.
Alo ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF, umnumzana Belief Gawule, saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu.
Gandhi, Nomzana Gandhi, udlakela lolukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavotes, bekungakhulunywa ngodlakela. Kade simpumela yokhetho siphumile, abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi, lokho Gandhi ingoma. Yeah, yabantu laba eyasuku zonke. Ingoma yabo yasuku zonke. Vele ingoma yabo ngiyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala. Ikakhulu lapho balahlekwele khona bahlezi bekhala. Bengadobha ukukodwa lapha na hayi bagijima bathabisi babe bahle bebe njana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Hayi ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo.
Kuyajabulisa kakhulu kanti ukuthi ibandla lethu lezana uPF liwinile ukhetho egogwe kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla lezana uPF la gaina ama seats esiye kudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho siya khona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo, mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho okumangali okuqhakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilo elalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulunywe ngabanye laba abe-CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali ukuthenga abantu lokunye okunjani?
Ngiyathaba Gandhi kade esuze uphendulile ukuthi abantu laba be-CCC laba omakhala bengatshaywanga lakati anje kade sibekhuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa amavoti kwenziwa lapha sokuyangisa loko kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma ukuthi bayehlulekile abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lo. Ngokunjalo xa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa ivote buying ene le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi nga usuhlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwana akusadleki okuyinto kwakho. Akusadleki hayi la unje ambontu yakulo uyakwanisa ukuthi ukudle kolo kuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni baliduhisa abantu babatshele ukuthi kukhona okungcono ngawo akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezana uPF ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama-by elections ngempelasonto bathi ibandla lezana PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho. Ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima.
Ekuseni ngithe umanzi sebhavini ngisageza ngezwa abantwana bethu kulabantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orihtly batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubaba unyathi uthi ungu-chairman wezanu ewhite ku-ward 16 elo sebhu kwethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi urichman moyo uthi ungu-chairperson kuprovinsi yezanu p f belabo mama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona khona ngabantu bezanu PF laba ahamba lawo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngapi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku e-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala yakhe wama-minutes ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapho ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfela okazani laba bekhaya hlezi labazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba nihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa yokuthi bangilande bengu-6 so kungilanda kwabo mna kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo lani bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase-MDC Alliance wacatsha babuye abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuze kube lalamuhla so lami sendihlezi nisevalweni ngoba bengangilanda bezonta ngendlela abangenele ngakhona ngubaba urichman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlale e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatsha anytime
leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto.
Babo Gandhi sesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima West kuward 14 lapha esama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza i-committee yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo e-committee le ithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bedithi esibulela ukhansili ngoba besibone siyathende umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama kube kulama truck avela kwezinye indawo ebulelima e1 tela ama youth osimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa ama computer banikwa ama computer kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakhompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazo kuward 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakweyo ngumfana ongela muzi ngumfana ongela mfazi ngumfana ongela nkukhu ngumfana ongela even umangoya umfana lo ukhona emalaswazo umfana ofike ezenza igalufu likayise yena ngokuzalwa ohlala echehanga nje ngumuntu ukuthi ngemva komsebenzi lowo ngevayela election uzabuyela eThehanga. So abantu bayakhala ukuthi awukambe sizamvotela njengocouncil wethu ngeso zenza i-development uyabuyela kibo. So okusimangazayo ikhona lokhu indaba ye-vote buying. Sithe abantwini likulungile dlanini inyama ithatha amakhompyutha nalawa ngoba injalo izalo ye-vote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bethethisa abantu. Avelina wacotha amateacher bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazithola ziphansi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini isihlalo webandla lesi esigabeni seMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla lezanu PF umnumzana uBethe Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla eleBotswana Democratic Party elilo elibusayo lequla lebandla lezanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani njani bantu besitudio 7 anikhuluma noPrince la uPrince wase manje ngamanje usejobisi ngesizwe wethu ya ezalo kids endaweni yasekhisi ngicela ukuphendula la bantu abalokho bebusy with iMRP umqondisi wathi akelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanaba ke labo babo bakhe ungafuni iMRP akathule bafethu akathule thina simthatha sithandi njalo iMRP yamosha imoshi nyakithi uthi nizosupportana lento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kathi sahlukunyezela abo bantu labo bafethu ke sisixolele likele sixolele ongafuni iMRP angekathuli isixolele bafethu iMRP siyithanda siyamthanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi. Awu sorry.
Salibonani 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 kustudio 7 lingabe lenjani. Ndacela bakithi like libale lati aweta ama-audio Ezra Chisa Spanda balaleli phela aweta ama-audio lingabe lenjani balaleli bonke bestudio 7. Besicela abantu benkosi sihambeni nisiyevota sonke sibe ngaphansi kukachamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazorejista sirejistila sihambeni kuchamisa siyemvotela sike sichiye le imam bale imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngegoogground uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana laye uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhulumayo phezu kobuhlungu bamaNdebele ukuthi bazwanjani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Linjani kustudio 7 bakaleli labasakazi bonke. Siyayibona indaba yegoqo kawuyoni ngale. Bayagida bayakholisa sibili abakhona ngale abalombono ukuthi bawinile kodwa hhayi bayalugijela udubo bayalugijela bazalukholisa udubo bazalukholisa udubo bezokuthi abanye abantu sibabone bechaya bebulawa ngoba ukuchaya uyachaya namuhla uyokufa ngomnyaka ozayo. Kona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibana ngabantu bayabona ukuthi basemnyameni ngaba kubona kwenzakala eGoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana basegoli phezu kodubo lolungaka akulusizi bantu bakithi nxa lisafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibani nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatsha ilokhu libhetha amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane liza kufica zokuphekiwe phambili kunzima ukuphekwa yilaba abadala abangaselambona sebediniwa abalokhu bevotela into engahambiyo. Hayi, kuyadanisa lokhu, kuyadanisa lokhu. Kungelani umfana kokodlalo wekhuluma. Ngiyabonga.
Injani basakazi baka Studio 7? Mazibhagwa mahle athanda ukuthula azondi violence.
Linjani Studio 7? Awudlakela lolu ufuna ukufunga segogwe lolu lunzima ngoba hey siyabona iCC vele yena iyakhokhela ibandla leZanu PF selisesaba ngeCC le. Hayi ufana lo chamisile power ngoba abantu beZanu PF bonke athi sandihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi hayi ufuchamisa lo ufunga usithathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la. So ngcono senze udlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki. But nxa sikhanya thina sifunani lizwe leli kathi thi liyaphunyuka ngenkani ngoba hayi ufana lo chamisa abantu abaningi vele bakhuluma ngaye emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC yiyabayivotela kathi sekwezani sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani kustudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila, siyaphila. Linjani khona ngapho? Abasakazi abahle abalethile indaba ezimnandi. Sakazi abahle ukhulumayo ngithusana Sebutswana.
Aw ningabe ninjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi. Hey, sikhulume ngendaba kaMC Limpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa kuwo. Ukhuluma iqiniso lo mama and iqiniso okwakumele likhulunywe even nguPresident Mbeki kusaphila uMgabe uZuma ilinaye ubaba uRamaphosa. Bayisapote kakhulu iZimbabwe, bayisapote kakhulu iZanu PF. IZanu PF ibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu. Into yobuhlungu uthi lento ikhulunywa ngomuntu ongumama ekhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando abantu abanesineke abantu abanozwelo but le lamagama akhiphe lapho kumelithi ngabe akhitshwa yilama president esengikhulume ngawo before baba strict kakhulu kuzani PF ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje ndenye into engifuna ukukhuluma ngayo le ndoda ethi yona lo MC udelele i-government. Labana abantu akusiwo abantu bokuhlonitshwa labana mfowethu. Yena ungathi uyakhumbula babulala amaNdebele mabaqeda baxolisana bona kodwa eHarare. Manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahloniphi amalungelo omuntu abantu. And even igazi lakhe ubaba lo washona e-Deep Sloot Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu ababezanu PF. So singakubalisa nje kube kuningi but okusalayo ukuthi nje abalihloniphi ilungelo lobuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years and thina ezabantu beZimbabwe ayisiphathi kahle. Ngiyabonga ngalokho.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Yazi nyanyile ngikhona la ngulo baba bathiwa ngucharumbira lo wezanu PF uthi yena ngegokhwe ye-MDC yabe-CCC yibo abayenza umsindo. Sicela ungazosinyanyisa wona baba ungazosijwayela kabi. Ibuya lizwe yenza umsindo libona ngathi alivotela yasilivotela kaze lisitshaye njani phambili ngochamisa phambili nge-CCC yazo yanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni egcekeni nto mdala ongangawo sinyanyile thina.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu olwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo ama digital set boxes. Uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo weTasumbuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. Waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphathamandla sebandla leZanu PF eBhinga yena othi iningi belisenelisa ukulalela iStudio 7 hathi iZBC ngakho sebezazikhethela ukuthi balalele iphi imsakazo.
igama ngumnumzana kudakwashe Musaka onguye ongushado member of parliament oweza no PF eBinganot. Lawa ama set box abanye bengafuna ukuba thatha bethi ngama decoder akwanisa ukuthi umuntu ebone iZTV yakhe kakuhle ungela even lamashawazi ayancedisa sibili indawo eBinga ngesiNgisi bathi it's a welcome gesture ngoba nje isikhathi sonke bekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio eBinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-ministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hatshi awe-TV kube kusehlula into sibile emangalisayo into sibile kade siyikhangelele abantu beBinga sikhangelele ukubana abantu labo sebezabona iZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela iStudio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezeBinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo so kathesi abantu beBinga balaleka kakhulu iStudio 7 lokho kwenzakaleyo sewuzenza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela iphi i-radio le-TV station.
Kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho?
Le iprogramu iprogramu enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba iprogramu ebamba abantu abatshiyeneyo eBinga abantu be-TCC abezana PF ayikhethi iprogramu yokunceda abantu beBinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo okwakhathesi yikho nje uminister wethu minister information and publicity umamuseni Kamonzi Yamtwanga eseyilontshile ukuthi hhayi iministry sizafaka ebe maningi ama-setbox sebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza so lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona bebelontsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM.
Lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga wabekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi isikhathi yiso eselomona isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.